Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 29 kuNhlolanja 2021, usithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhokhele iqula elize esilindweni sendizamtshina ukuzahlangabeza isipho samajekiseni asefike kwele Zimbabwe evela kwele India. Inhlanganiso yamanyano wamakholwa isiKristu yeZimbabwe Christian Alliance yethule impumela yocwaningo olumayelana lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19.
Siyakunanzelela ukuthi okukhulunywa iWorld Food Program kuliqiniso ezigabeni ezijiyeneyo kakhulu zakoBulawayo. Edolobheni abantu abaningi bayazisebenza. Ngokunjalo ke njengoba besukulockdown abantu imisebenzi yabo ibimile. So khona kuyana ke kwenza ukuthi izindlu lezo ezithembela abo bantu abasebenza leyo msebenzi zibe yizo ezingenelwa kakhulu yindlala.
Inhlanganiso ibona ngokuphathelane lokudla emhlabeni jikelele iWorld Food Program ithi indlala isibhahile emadolobheni eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa wona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhokhele iqula elize esilindweni sendizamtshina eseRG Mugabe International Airport eHarare ukuzahlangabeza isipho samajekiseni afika inkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu, 35,000. Asefike kwele Zimbabwe evela kwele India. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Namuhla kuze amajekiseni awe COVID-19 Covaxin angaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu, 35,000 alungiswe ngabenkampani yeBharat Biotech ukusebenzelana labe Indian Council of Medical Research kanye labe National Institute of Virology. Phakathi kwenkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu, 75,000 aphiwa eZimbabwe njengesipho kungenambadalo ngabe India. Njengalokho kwenzakalela phela eZimbabwe liphiwa ijekiseni lohlobo lweSinopharm leSinovac. Ijekiseni leCovaxin lakwele India lisebenza ngandlela inye lamabili lawa. Umongameli welizwe wamukele ijekiseni leli egcekeni lendizamtshina ndawonye labaphathi ntambo bakahulumende ababaliselwa umsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga. Uthe ijekiseni le-India lizanceda eleZimbabwe.
Ngithanda ukubonga umongameli we-India labantu be-India ngokusipha amajekiseni lawa afika 75,000 awe-Covaxin.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu ukuba athathe leli jekiseni.
Isipho lesi siyamukele kakhulu njalo sitshengisa ubungane esilabo lele India ngesikhathi salumkhuhlane weCOVID-19.
Ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuba engesabeli khatshana ukuhlatshwa amajekiseni ukuzivikela ukubanjwa yi-coronavirus ngoba engelangozi. Udokotela owasebenza ngesikhathi sikahulumende womanyano engumphathi ntambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorera uchasise ngaleli jekiseni.
It is really good news if India is bringing in their own vaccine into Zimbabwe. The more vaccine varieties we have in Zimbabwe, the better.
Kuzindaba ezinhle ukuba ele India liletha amajekiseni kuleli. Kuhle ukuba sibe namajekiseni amaningi. Kunceda abantu ukuba bazikhethele amajekiseni abawafunayo. Okuqakathekileyo yikuba sibe lamajekiseni amaningi kuleli. Sikhuthaza abantu ukuba bayehlatshwa lawo majekiseni.
Safety first.
Uqhubeke ethi uZulu kumele akhululeke ukuhlatshwa leyijekiseni. Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Nompilo Sibindi uthi uzahlatshwa leyijekiseni.
Mina i-vaccine le COVID-19 personally ngizayithatha. I'm going to take it and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic.
Amajekiseni avela kwele India aza ngesikhathi leZimbabwe liveleli lamajekiseni elawathola kwele China kungenambadalo. Uhulumeni weZimbabwe uthi ukhangele ukuba siyaphela lomnyaka kube sokuhlatshwa abantu abangaba isilinganiso sokuyisithupha ekhulwini i-60% okungaba ngabantu abayizigidi ezilithumi 10 million. Isigodlo sommeli we-India eZimbabwe izolo sethule umbiko othi lesi sipho samajekiseni kuyindlela yokutshengisa ubudlelwano obuhle obukhona phakathi kwamazwe omabili. Ele-India selihlabe izigidi ezingamathumi amahlanu lanhlanu 55 million. Okulinani elikhulu kakhulu emhlabeni jikelele okuyinto esiyenzakele kuphela kule China. Lelo lizwe laqala ukuhlaba abantu balo ejekiseni yokuvikela ukuthelelwa i-coronavirus ngozibandlela isebenzisa uhlobo olwe-Covaxin le-AstraZeneca elilungiswa kwele-Britani. Ngimele i-Studio 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Inhlanganiso yomanyano wamaKristu eZimbabwe Christian Alliance yethule impumela yocwaningo olumayelana lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni evikela i-COVID-19 e-Sinopharm vaccine osokuveze ukuba abantu lokhe bethikaza ukuhlatshwa ngezizathu ezehlukeneyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo ekobulawayo.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance uReverend Hussein Sibanda uthi inani labantu abathatha leli jekiseni liphansi kodwa abantu abaningi besabela ukuba leli jekiseni lihambisana lophawu lukaSathan u-666. Uqhubeke ethi bona sebejabulela ukuthi amabandla ezokholo asevuliwe ngakho ke bakhangelele ukuthola ithuba lokufundisa abantu ngokuncedakala abangaba lakho ngaleyi jekiseni.
Into nje esasinanzelele ukuthi ikakhulu emabandleni abantu abaningi bayesaba ngenxa yokuthi nxa bebala iBhayibhile bacabanga ukuthi livaccine ingabe ichasanela lokhuyana okuthiwa kuzaba lo phawu olukaSathane u-666 ayisikho khonokho. Ngakho-ke thina ngokubona kwethu lokho kwe-vaccine lokukanombolo 666 ayakuhambelani.
U-Reverend Hussein uthi njalo udubo yikuba akula lwazi olweneleyo ngaleyi jekiseni ye-Sinopharm vaccine. Unkosikazi Linet Dube oqhube ucwaningo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu laye ugcizelela ekuthini ulwazi lulutshwane ebantwini.
Sabuza abantu abayi-561 bayathakazelela yini ukuhlatshwa ukuze bavikele umkhuhlane wobhubhane we-COVID-19. 10.7% bathi yebo, 75.1% bathi hashi, 14.2% bathi abala qiniso. Iningi labantu abathi hashi kwakuyinqabi yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukuthi abalalwazi olugcweleyo nge-vaccination.
Uqhubeke eveza ukuba iningi labesifazana abendele ebantwini abasebenzela phandle kwelizwe basengozini enkulu yokubamba i-COVID-19.
Singakhangela esigabeni seMathabeleland, iningi labo baba liyasuka lisiyasebenzela kwezinye iy'ndawo ezinjenge-South Africa. Nxa bephenduka lapha bandise ukuchaphela ezindaweni ezingekho emthethweni. Lokhu kuyenza ukuthi omama bangavikeleki kumkhuhlane wobhubhane le-COVID-19.
Umnumzana Ngqobizitha Dube omunye njalo wabaqhube lolu cwaningo ukhuthaza uhulumende ukuthi afundise uzulu ngohlelo lwejekiseni le.
Kubalulekile ukuthi uhulumende ehambise imbiko ebantwini ukuze labo bebe lolwazi oluningi.
Ucwaningo lolu oluqhutshwe kusetshenziswa inkundla yokukhulumisana ebulenjini lakumakhalekhukhwini e-WhatsApp luveze ukuba abantu abalalwazi olweneleyo ngamajekiseni okuvikela i-COVID-19 njalo abafisi ukuhlatshwa. Ezinye inkolo abantu bathi kayivumelani lokuhlatshwa ijekiseni leyi. Abanye njalo ngabesabi ukwesabela ukuba bengabamba eminye imikhuhlane ngemva kokuhlatshwa. Kuviki edlule umongameli Emerson Tambo Mnangagwa kuhlelo lokuhlaba eVictoria Falls unxuse inkokheli zamabandla enkolo ezitshiyeneyo ezigoqela iZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe, inkokheli zamabandla ezombusazwe labanye ukuba bakhokhele ekuhlatshweni leli jekiseni okunganceda ukuveza uZulu ukuthi ijekiseni leli kayilangozi. Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko oveza ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu 3045 abahlatshwe okwakuqala izolo, okuletha inani lasebehlatshwe kuqala lokhu lolu hlelo lwasungulayo ngenyanga edluleyo kanhlolanja kwabazinkulungwane eziphose zifike kumashumi ayisikhombisa 68,511. Abantu abedlula inkulungwane ezimbili lengxenye 2,663 sebehlatshwe okwesibili, okuletha inani labahlabe okwesibili kwabedlula inkulungwane ezilichumi 10,628 kusiyafika ihola lesine izolo ntambama. Izolo njalo kuphume umbiko wokuba abantu abane bahloliwe bafunyana benegcikwane le-COVID-19 kwabhubha umuntu oyedwa. EZimbabwe jikelele sebezinkulungwane eziphose zifike amashumi amane 38,822 asebafunyanwa bene-COVID-19 kwasila abazinkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu lanhlanu 34,603 kwabhubha abedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1520. Yimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngokuphathelane lokudla emhlabeni jikelele eye-World Food Program ithi indlala isibhahile emadolobheni eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. Embikweni ewethule namhla, inhlanganiso le ithi abantu abayizigidi ezimbili ezilenkulungwane ezingamakhulu amane 2.4 million sebesehluleka ukuziphandela emadolobheni. Isiphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Francisca Edelman uthi okubangela lokhu yikuswelakala kwemisebenzi kanye lohlelo lwe-lockdown lapho iningi elehluleka ukuphuma ezindlini liziphandele. Inani labaswelayo likhuphukela kumashumi amane lambili 42%, kuwonalo umnyaka lisuka kumashumi amathathu ekhulwini 30% ngomnyaka ka-2019. Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi bayavumelana lombiko wethulwe yiWorld Food Program.
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, siyakunanzelela ukuthi kukhulunywa iWorld Food Program kuliqiniso ezigabeni ezitshiyeneyo kakhulu zakoBulawayo. Sinanzelela ukuthi edolobheni abantu abaningi bayazisebenza, ngokunjalo ke njengoba besukulockdown abantu imisebenzi yabo ibimile. Abanye bayazithengisela, abanye ngabatshayeli bezimota ezilokhu zimisiwe lakhathesi. So khonokuyana ke kwenza ukuthi izindlu lezi ezithembela abo bantu abasebenza leyo msebenzi zibe yizwe ezingenelwa kakhulu yindlala. Indlala abantu abaningi abananzeleli ukuthi ingenela phose 70% kusiya ku-80% yabantu abahlale emadolobheni. Ngenxa yokuthi emadolobheni kuzudle, kumele ube lemali yokuthenga. Ngokunjalo ke siyakunanzelela siyinhlanganisa ukuthi i-lockdown ilethe uhlupho olukhulu kakhulu, imisebenzi yabantu imile, abanye lakhathesi lokhu bengavunyelwa ukuthi basebenze njengoba ngingafaka umzekeliso wabantu abasebenzisa izimoto ezingathi ngamakhombi osokwangena khona ozukho amabhasi labozukho lawa amakhombi lawa amadizili.
I-World Food Program ithi iyasebenza nohulumende ukuncedisa abantu abasemadolobheni ngokudla. Liyake lizibone lezi nhlelo njalo ziphathisa abanjani?
Inhlanganiso ezezakhamizi kakujayelekanga ukuthi uhulumende ayehle athintane lazo, lanxa kuyizo nje ezilolwazi lokuthi laphana kumiso, laphana kumiso. So nxa kuyikuthi iprogram ibuya lohulumende uyabe yehlisa ngeministry yonane ye-social welfare, kusehla kusiya phansi kuze kuthathe bantwana abaku-ground. Kodwa kokuvamileyo ukuthi kwesinye isikhathi isiphetho sokuthola abantu awungamelanga abathole kumbe ngakho ukuthi siyabala manje isiphetho yakuthola ukuthi kuye kwaphuma ku chronic kuvela ukuthi kulabanye abantu abasebenzayo asebethe ba benefit akuhlelo lika hulumende yolokuncedisa laba bantu abadubekileyo ngalesi sikhathi besiku lockdown sini so ngokunjalo ke lalolana loluhlelo lwe full program ngakusenza i baseline bese ngathi kucutshungulwa laba bantu okumele bathole uncedo singafica ukuthi bakhona abalutholayo okungamelanga abaluthole kube sokusithi ke laba abantu okumele baluthole bangalutholi ngoba siyakwazi ukuthi kulezi imuli ezigcinwa ngabantwana bebodwa esingathi ngama child homes kube lezi imuli ezigcinwa ngamazizalukazi lamaxhego zone ziyana izimuli okumele ziqakathekiswe kulandela ke lezo futhi ezikhangelwe ngabafelokazi abangasebenziyo laba abafelwa abangasebenziyo sikhangela ukuthi umuntu lo ukumele ancediswe kakhulu lalabo abangabe begogekile kodwa belezi imuli kodwa ungakunanzelela ke nxa sokuthe kwafika uncedo lokudla labona laba abadla nsuku zonke babagcina bephambili besiyathola lokho kudla kube sokusithi ke laba abangenelisiyo njalo abafuna ukudla ngokweqiniso bagcina beswele siyakhuthaza njalo ukuthi inhlanganiso ezinjengabo World Food Program masezibuya kusasa zizama ukukhangela izinhlanganiso ezikhangela kakhulu abantu ama-residents associations ngoba yibo abakwaziyo yibo abaleqiniso bayasebenza ndawonye labo zibuthe be-identify abantu abangathola uncedo
lowo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Life Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba kwabantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Unkosikazi Sarah Obama owayetshade lukhulu owayengumongameli Barack Obama wele Melika kaSeko ugogo Obama ubhubhele kwele Kenya esele minyaka phose elikhulu 99. Izibulo lakhe libike ukubana ubhubhele esibhedlela seJaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital esisedolobheni leKisumu namhlanje. Nguye njalo owondla uyise owayengumongameli uBarack Obama Senior lapho esejade loyise mkhulu. UObama ulobe ekhasini lakhe eleTwitter esithi imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukagogo wakhe uSarah Ogwele Onyango Obama obabizwa ngababemthanda ngegama lokuthi Mama Sarah emulini ebizwa ngelokuthi Dani ethi bazomkhumbula kakhulu ngoba ebatshiyele isizungu kodwa bazodumisa umdali ngempilo yakhe. Ukuthonisiswa kwecala lomphulisa omhlophe wesigabeni seMinneapolis uDerek Chauvin elokubangela ifa kaGeorge Floyd onsundu ngemva kokumkhama ngedolo sungule namhlanje. UChauvin ulakho ugwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka eminingi engafunyanwa elecala kodwa amagqwetha akhe abikwa esithi uFloyd akazange abulawe nguye kodwa yizidakamizwa ezivunyenwe emzimbeni wakhe. Iyingcithi zezempilakahle zibika ukubana i-coronavirus ikhanya isikhwaza ngolaka ngalezi nsuku kwele Melika ngemva kokwehla kwenani labakade sebebanjwa kwele gciwane leli okwamaviki athile edluleyo. Lokhu kubikwa kubangelwa yokuqhamuka kweminye imihlobo yaleli gciwane ama-variants. Kube lo mbuthano omkhulu owe-rally phambi kwedale lephalamende lesigabeni seColorado State Capitol. Abantu betshengisela besola udlame olubangelwayo kusetshenziswa okungela nanzelelo kwemibhobho kwele Melika ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu mahlayana okubulewe khona abantu abalishumi esitolo se-supermarket edolobheni leBoulder.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi isilinganiso sokungamashumi atobaminambili ekhulwini 80% sabantu abaphila lezathuthwana i-epilepsy balakho ukuziphilela kuhle bengaphanjaniswa yiyo nxa bengathola imfundiso lemithi kuseselesikhathi. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Isimo se-epilepsy sibikwa sibangelwa ukuphambaniseka kwemithambo yokuqhopho kube sokusenza ukuba umuntu agcine ewela phansi eqaleka esiba engozini yokulimala kakubi lapho echayeka eziluma ulimi kumbe njalo nxa kungela bantu eduzane awele emlilweni achen. Unkosikazi Nandi Mpofu wenhlanganiso ye-Epilepsy Support Foundation eZimbabwe uthi lesi yisifo esibi.
Isithuthwane siyingozi kakhulu ngoba ziyabangela ukufa isikhathi esiningi kumbe ukuthi umuntu asale elimele kakhulu okungenza ukuthi umuntu abe ngumuntu okhubazekileyo empilweni yakhe. So kuqakathekile empilweni ukuthi abantu bayedinga uncedo lokuthi bayelaphise nxa umuntu elesithuthwane.
Phakathi kwabantu abahlaselwa yilesi simo isilinganiso singaba ngamajumi ayisithupha ekhulwini, 60% ngabantwana. Unkosikazi Mpofu uthi lokho kugcina kuphazamisa abantwana laba hatshi empilweni yabo kuphela kodwa nakumfundo yabo.
Izikhathi eziningi abantwana nxa efunda isesikolo umbalisi uyabe bona ngazani umntwana ulokudelela kumbeni umntwana akazwisisi. Even ebadaleni ngkhaya babe bebona ngazani umntwana uyadelela kakafuka kazwisisi kanxa abantu abadala bekhuluma layo.
Uthi njengenhlanganiso bakhuthaza ukuba abantu bahlolwe ngoba kule mihlobo eminingi ye-epilepsy eminye yayo engatshengiseli kangako ukuthi umuntu angahlolwa ngodokotela ulakho ukuphila ephiwa imithi yokuthi aphile elalesi simo kodwa singamuyiseli phansi esiba engozini. Unkosikazi Charity Nemakonde olomntwana ophila nalesi simo uthi yena wachetshiswa ngabanye wathatha amanyathelo kusese masinya.
Ngalalela vele ngizange ngayala ngamhambisa esibhedlela. Wathi ehamba esibhedlela bamnika imithi yakhe wakwazi ukukhontroleka, ngazibuza ukuthi ushiwo ngangihlaleleni ngahambisa umntwana esibhedlela. So kathese esengikhangelane lakho sengikhayelekelana lokukhubazeka kwakhe kuye place sokungcono sibili ngoba imithi yakhe lana ayithathayo ingenzela kuhle, akasafithi sengumuntu orayithi sibili. Ngenxa yani ukuthi ngahamba esibhedlela.
Umnumzana Tawuraika Jiti obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuhlanganiswe Epilepsy Support Foundation Zimbabwe uthi ukusilela kwemithi ye-epilepsy ludubo olukhulu elizweni.
It is very unfortunate that our clients, some have gone for some time without medication. Some, unfortunately, one of our members has passed on due to not able to get the adequate medication that requires for his epilepsy.
I-epilepsy ngesinye sesimo esitholiswa imithi nguhulumende ngentengo ephansi ezibhedlela zakhe elizweni jikelele. Kodwa abaphila nalesi simo bakhala ngokuthi imithi enje ayitholakali lula emakliniki, amakhansili, emaphandleni lasemadolobheni kanye lasezibhedlela zikahulumende. Ikakhulu ngalezi nsuku kuqakathekiswa okumelane lobhubhane lo-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba eZimbabwe isimo se-epilepsy sihlasela abantu abangaba isilinganiso sokubili ekhulwini, 2% yabantu bonke eZimbabwe. Kodwa benhlanganiso ezizimelwe bathi isilinganiso lesi singabe siphezulu ukwedlula lapho nxa kukhangelwa abayabe balaso kodwa bengenazitshengiselo eziphezulu. Ingqwethi zezempilakahle zithi isilinganiso sokungamachumi a9 ekhulwini, 80% yalabo abatholiswa imithi balakho ukuncedakala kakhulu ukuba baphile bengenazitshengiselo ezinjengokuwela phansi umuntu eqaleka. Nginele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kuyaxokozela kumabandla ezombusazwe ele-NDC Alliance lesithi libhidlizwa libandla elibusayo elifuna ukuvusa lodwa. Kodwa elezanu PF lithi likhangelane lokuvuselela umnotho welizwe athi ukubhidliza amanye amabandla. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Sebebaningi abakubandla le-Movement for Democratic Alliance asebesuswe ngenkani yedale lephalamende libandla le-MTCT kanye lele-People's Democratic Party. Elezanu PF laxothisa uMnumzana Khila Zivu kuphela edale lephalamende elathi wayesenza sandando. Kulabanye abathi ibandla elibusayo lifuna ukuba yilo lodwa elibusayo elizweni njengalokhu kwakufiswa ngowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe ilizwe lisanda kuthola uzibuse. umnumzana kucacaphulu osanda kususwa edale lepalamende libandla le-PTP uthi ibandla le-ZANU-PF licatsha ngemithetho yelizwe ekubhidlizeni ele-MDC Alliance.
I-ZANU-PF ilawo amandla ngoba iphethe lezami isitulo esokudicide ukuthi into le zingayisebenzisa. Abanamandla bangawasebenzisa lokuwa-abhuza. And in this case, it's a man that is abusive. Section 129 lwana ulohlupho lama members of parliament niyakwazi kule motion afakwa ngu Honorable Mliswa. Le motion esekelwa ngu Priscilla Masiera. I motion le fika kwesulwe section nalana ngoba section end. Ngiyakhumbula mina ukuthi ngesikhathi se constitutional making ngakhuluma because I was there. Ngathi, why are we doing this? Section le izasihlupha kusasa. Is abuzwa and abantu bangazisizi yikho ke okwenzakalayo namhlanje.
Kodwa umnumzana Eliphas Mashaba ofisa ukumela inketha edale lephalamende uthi ngabazihluphi ngokwenzakala kubandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Thina kathese sisitheni azange lizwe ukuthiwa kunabantu be-ZANU PF abakhrosileyo baku-MDC. Thina we are adding our numbers nxa ukuthi we are adding our numbers every day. Which means siloke sikhula sisiya phambili. Njalo baningi ama-MDC abajoyinayo unannounced because abalamabizo. But laba abalamabizo ababakhulunayo, but baningi esihlabo lathi ngapha kuma grassroots abakhrosile abangena sizonke.
UMashaba uthi balakho ukunqoba kukhetho lwama-by elections loba lungenziwa namuhla.
Kathesi any other by election sizaliqoba ukungazekela ukuboni. Ngoba abantu beZimbabwe sebebonile iqiniso, abantu beZimbabwe sebebonile i-vision ka-President uMnangagwa ukuthi kusa ilizwe nabo, abantu beZimbabwe sebebonile ukuthi olalongo besilandela izibula lezi zisithi ziyasithengisa ukuthi xa singavota bengasifakela amafremachina lama-airport emakhaya.
Umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi ibandla le-ZANU-PF lingeke lanqoba elakhe kobulawayo.
Yebo kambe uMashaba uthi kabe sesabi, kodwa engithembisa khona uba uMashaba ukuthi njobe ngushabe MP uzahlale isithunzi eyishade eyishade asoze afanqoba khonaphana engeda. Yindawo ye-MDC kubulawayo MDC Alliance li-Baritex Zone i-ZANU-PF vela ngeke wini. So uzahlala iyishade obaba Mashaba. Izana ama-by elections silidle.
Akwaziwa ukuba kuza kwenziwa nini ukhetho lokuvala izikhexe ezijiwe ngamalunga edale lepalamende axotshiswe libandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukif Stube.
Kwezemidlalo iqembu lenguqu elimela iZimbabwe elama-Warriors linqikelana lele-Zambia enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare namhla ntambama. Umdlalo lo udlalwa ngemva kokuba ama-Warriors enqobe iqembu elimela eleBotswana ngeviki edluleyo. Lokhu kutsho ukuba lo mdlalo awuqakathekanga kangako ngoba ama-Warriors asephumelele ukuyadlala kumncintiswano we-African Cup of Nations walonyaka kwele-Cameroon. Okwamanje eleZimbabwe kanye lele-Comoros yiwo amazwe amabili angezansi ezwekazi le-Afrika asengenile kumncintiswano we-AFCON walonyaka. Ele Malawi lilakho ukuphumelela linganqoba ele Uganda namhla ntambama. Ngabesukani besikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhokhele iqula elize esilindweni sendizamtshina kuzohlangabeza isipho samajekiseni asefike kwele Zimbabwe evela kwele India. Inhlanganiso yomanyano wamakholwa esiKristu yeZimbabwe Christian Alliance yethule impumela yocwaningo oluveza uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni evikela i-COVID-19. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.